lokho kuqala amapassport athelwe ngamanzi kumbe yasecitshwe amanye amabala awezidindo zokungena lokuphuma elizweni. Omunye weZimbabwe ophendukise emngceleni weRamokhabane ngenxa yepassport ebiba itholakale ingcolile kodwa engafisanga ukuqanjwa ngegama uthi uqakathekile ukuthi kube lezaziso ezaneleyo phezu kwalolu daba.
Ngandlula mhlaka 31 Mpalakazi ngisiya ekhaya kodwa abangitshelanga. Lesi isidindo esitshengisa ukuthi ngandlula mhlaka 31 ngabe bangitshela ngoba ngangileviki ngisekhaya. Mhlaka 14 Zibandlela sengingena yikho abangalela khona.
Uqhubeke esithi ngelanga yalelo kungena elizweni wayehamba lemoli yakhe okugoqela ingane encane ngaphansi kweminyaka emihlanu. Umnumzana Mthabisi Dube laye uthi uqakathekile ukuthi hatshi eleBotswana kuphela kodwa neleZimbabwe baphuthume bazise isihambi phezu kwalolu daba.
Hayi, siyakuzwa ukuthi ama-passport angcolileyo kawafunakali kodwa eleBotswana kanye leleZimbabwe kumele babone ukuthi izihambi are sufficiently informed ngodaba lolu. Sesibone abantu bephendukisa ibhoda phezu kodaba lolu.
Kule saziso emngceleni uma isihambi singena kweleBotswana kodwa isihambi zithi lokhu kubhalwe kuphethana njalo abanye balakho ukusikhutha. Umnumzana Nkazimulo Ndlovu uthi ezinye isihambi ziwisela emuva isikhathi sezibhadele inhlawulo yohambo lokungena kweleBotswana.
Indaba yamapassport angcolileyo kumele ilungiswe. Sengike ngabona umunye ephendukiswa ibhoda esebhadele imali yebhasi okuyafika eHebron njalo lempahla. It is a huge inconvenience, ngakho ama-authorities kumele azise ama-passengers well in time.
Isimo seBotswana siza ngesikhathi kunzima ukuthola i-passport entsha eZimbabwe. Njengalabo abahlala kwamanye amazwe ezabo inhlupho seziphambili ngoba kumele bakhokhe amadola emiluka edlula $300, $318, ukuze bayithole i-passport. Kukanti ekhaya iningi lihlala inyanga lezinyanga ngemva kokufaka isicelo salencwadi, uhulumende ekhala ukuthi akalamali yakwamanye amazwe yokuthenga iphepha lokudinda ama-passport. Lokhu kubona iningi liqunga isibindi lingena kweleBotswana lingelawo ama-passport, kuvuleka ithuba lokusebenzisa ingwalo zokuzibazela kumbe ezingasizo zabanikazi oyikho okuzanywa kwenqatshelwa ngababona ukungena kwabantu kweleBotswana. Ngingumathi Ngwenya oyindaba zeStudio 7 isabona kweleBotswana.